indlela
zakhe
akazizwisiseki, kazinjalo na? Nkosi emangalisayo, kumnandi kanganani ukumethemba. Ngileqiniso nje ukuthi libe lesikhathi esihle lobu busuku, futhi nje ngivula umnyango lapho isikhathi esedluleyo esimbalwa, futhi ngisizwa udadewethu Getty ehlabela leyo ngoma endala. Qhubeka ubambelele ihola linye nje, futhi yaphendukisa imikhumbulo yebandla lami elincinyane lapho nje ngingakasuki ngesinye isikhathi ukuya enkundleni zomsebenzi wokuvangela. Ngikhangele manje ekuthini dingani uNkulunkulu kuqala lapha phambili phezu kwalo umjanjatho omdala. Ngiyakhumbula uSammy Davidson wadweba lokho lapho phose iminyaka engamachumi amabili lanhlanu edluleyo. Ngolunye uhlangothi ngicabanga ukuthi kwakulokuthi uzayiqedela ngaphi ilaphakade na? Cabanga futhi khona lapha kwakulo lo mfazi emthonjeni lo Danieli emgodini wezilwane. Oh, minabo izinto eziningi zenzakele kusukela lapho. Phose nje ngehola lesihlanu ntali mini ngithole ucingo lwesiphangiphangi olwavela phose amamayila angamachumi amathathu amachumi amane phansi elizweni lapha ngomfazi owayesifa lo mngane oligugu sibili umama kaGeorge Carter. Futhi ngangisazi ukuthi kwakulabachumayeli abaningi lapha ukuma esikhaleni ngize ngiphendule. U-Edith ubekabi sibili futhi lapho isekhonale inkosi uNkulunkulu yeza endaweni, futhi udadewethu Carter ukhatshana sibili lokufa. Ngakho siyathokoza ngalokho, futhi manje sokusiba isikhathi senkonzo yesidlo masinyani nje. Icabanga phose kube ngelethumi lambili nta lapho beza kwenza isikhathi bani elisimisele ukusinika ngaso. Loba siphi isikhathi nje leso esiwangaki abazathatha isidlo lobu busuku? Basiboneni izandla zenu. Lokho, lokho kuhle, kulungile. Ngifuna ukukhuluma ilizwi nje kumbe amabili. Mhlawumbe ngizabeka inkombalanga yami lapha okungaba yimizuzu elithumi, ithumi lanhlanu. Ngizaqalisa isidlo manje. Liyamthanda na? Amen. Futhi ngiyakwazi libe lesikhathi esikhulu kalibanga laso na? Aw, nxa lapha kungasimfowethu Thomas Kidd lo dadewethu Kidd indlela yonke bevela phansi e-Ohio, ngithemba bebephezulu. Oh, lokho kuhle. Ngithemba kusethephini futhi ngizakuthola. Ngiyazi ngabakhathali bazinsuku ezindutshwana nje ngaphansi kwekhulu, kodwa lokho yikho ungigcina ngilesibindi ukubona abantu abanjengalabo. Cabanga ngiyindoda endala futhi ngingakazalwa wabetshumayela ivangeli, futhi-ke nanko ngilapha indoda endala futhi bona nxa bengeke baphume futhi benze ilizwi labo lizwakale. Bayathatha nje i-tape recorder futhi bahambe isibhedlela ngesibhedlela, indlu ngendlu, betshumayela ivangeli. Lokho kuhle kakhulu. Amen. Ileqiniso. Ngiyathaba ngabo futhi ngalabo bonke abakhangeleleyo kulezi nkonzo lapha. Manje khumbula, siza kumemezela manje inkosi ithanda. Khonapho nje ibandla seliphelile, abatsho ukuthi kuza kuba phose ngolwethumi lukanhlolanja. Ngani? Thina si inkosi ithanda sifuna ukuthatha mhlawumbe insuku eziyisificaminwembili kumbe ezilithumi kumbe mhlawumbe amaviki amabili kulezo mpawu eziyisikhombisa zesambulo, futhi sizakwazisa amakhadi ebantwini bethu abavakatshileyo bevela khona lapha, abavela ekhaya lapha, futhi mababekwazi isikhathi esineni ngaphambili ukuze nxa bethatha umqondo wokubuya. Awu, ngeqiniso sizathokoza ukuba lani lapha, futhi mhlawumbe inkosi izasinika okunye ukutshengisela obukhona bakhe njengalokho akwenzayo isikhathi esedluleyo lapho siqeda ngezikhathi zebandla eziyisikhombisa. Ufuna ukukhulekela omunye umuntu? Mani, lengikhumbule sonke isikhathi Ngoba ninguwe okudingayo sibili. Manje ingathi ngiyayangeka ukuthatha le elichumi imizuzu elichumi lanhlanu lapha ukukhuluma into encinyane singakaqalisi kodwa basikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Inkosi Jesu, oh impi izaphela ngolunye usuku futhi kuzabe kungasela abagulayo ngokukhulekelwa futhi kuzakuba kungasela zoni zokuphenduka. Kodwa Baba, lapho usuku lolu luyilokho oluyikho, masisebenze lapho siselokukhanya ukusebenza kukho, ngoba ihola liyeza lapho kungela muntu ongasebenza. Manje okwemizuzu emilutshwana nje Nkosi, ngingezwa kubi nqa ngingakwenzanga, ngivalele umnyaka ngingazange ngikhulume amanye amazwi amalutshwana. Ngingceda Baba, ngiyakhuleka ukuthi ngingakhuluma into engahlanganyela isibindi enhlizweni zabantu bakho, ukuthi singasuka lapha lobu busuku emva kokuthatha isidlo futhi siyananzelela ukuthi esidlweni ulamandla. U-Israyeli wathatha isidlo kuqala phansi eGibhithe futhi wahamba iminyaka engamachumi amane izicathulo zabo zingagugama kumbe izigqoko zabo ukujujuka, futhi phakathi kwabantu abayizigidi ezimbili kwakungela obuthakathaka phakathi kwabo lapho bephuma enkangala. Nkosi, masikhumbule lokho lobu busuku lapho sisondela kuleli hola elikhulu ebizweni likaJesu. Siyakhuleka, ameni. Nga ngingakhuluma indikimba ebengiyibhale phansi leyo ebengiza kuqala ngayo limini, sizakuba silapha ngehola lesihlanu nta ekuseni. Kodwa ngifuna ukubala ilizwi nje elivela, ngiyabonga, kwabase-Efesu isahluko 6 indima 12, futhi nje okwemizuzu emilutshwana manje ukukhuthaza, ngoba kasilindani lenyama legazi kodwa simelana lemibuso, simelana lamandla, simelana lababusi bomnyama walumhlaba, simelana lemimoya emibi ezindaweni eziphezulu. Imimoya emibi ezindaweni zaphezulu zathanda ukudonsa kulokho indikimba yemizuzu elichumi kumbe elichumi lanhlanu kumbe indaba bengisitsho ngifuna ukuyibiza ukubangisana yikuzwana amandla, futhi thina lapho esile zwana amandla sasijwayele ukuba ama-India ayevame ukufaka umlilo futhi babefaka amadoda amaningi kulesi isiphetho sentambo labaningi kulesi isiphetho futhi umdonsiswano ukuzwana amandla udonsela iqembu elehlulwayo emlilweni. Futhi manje siyazi ukuthi kulezinto eziningi futhi singakusekela kulokhu okwemizuzu emilutshwana ngokubangisana, kodwa ngifuna ukukhuluma okwalimizuzu masinyane phezu kokubangisana okukhulu sibili okukhona. Lokho kuphakathi kwebandla loSathane, lawo mandla amakhulu kaSathane, futhi sifuna ukukhuluma ngamandla amakhulu kaNkulunkulu ebandleni lakhe. Manje lokhu ukubangisana okukhulu bekuqhubeka okweminyaka eminingi, waqala ezulwini futhi uSathane wakhahlelwa phandle emhlabeni, futhi-ke waba yisitha ebantwini bakaNkulunkulu, futhi kusukela khonapho usebenzise amandla akhe wonke lamacebo akhe ukuzama ukudonsa abantu bakaNkulunkulu ngasemililweni kumbe emililweni yakhe. Futhi siyakwazi ukuthi ngubani ulamandla amakhulu. UNkulunkulu ulawo, futhi uNkulunkulu lapho enika abantu bakhe into enhle ayengayenelisa ukulwisa uSathane ngayo kwakulilizwi lakhe. Manje ngoba ilizwi uNkulunkulu, futhi ngubani ulamandla ukwedlula uNkulunkulu na? Ngakho ilizwi nguNkulunkulu, futhi Elezwi liba ngamandla ethu. Onkulunkulu ebandleni uba ngamandla alo okudonsela usathane emililweni yakhe ayenzileyo futhi ukudonsana kuyaqhubeka. Manje uJesu wathi kuMarko 16, elizweni lami bazaxotsha odeveli. Manje ngiyakwazi lokho isitho esidala abantu kumbe kulesitho esidala esifuthi kasisidala kangako futhi abantu kabakholwa emadimonini kulolu suku. Kodwa into yokwenza ngombono wami ikwazi isitha sakho futhi futhi yazi isitha sakho futhi ufundele ukubanisana lokho oza kuba lakho lapho uhlangana laye. Ngoba uza kuhlangana laye futhi woba mazi yazi eyakhe, woba kwazi ukuthi amandla akhe ayini futhi ke ufundele lokhu ukubanisana lapho uhlangana laye. Ngoba yinto eyodwa eliqiniso uzahlangana laye. Ngakho wena fundela ukubanisana. Manje ukufundela ukubanisana kunjengomdlali wenqindi isitha sakhe azahlangana laso phandle lapho ekubanisaneni ukulwa. Isibi esiqondileyo kahle sivame ukuba kwazi futhi lokumfunda aphikisana laye. Uyafunda incindi zakhe, uyakwazi lapho alwela khona loba uyeyamela phambili ulengela emuva ulwa ngesandla sokunene kumbe ngesandla sokhohlo. Uyafunda konke lokho futhi-ke nxa eyisibi isilo esihlakaniphileyo uyazidingela lo azafundela kuwe ukulwa ozakulwa njengalowo abangisana laye. Ngoba uzakuba kwazi zonke inqindi zakhe lapho efika endaweni leyo. Futhi ngicabanga leyo kuyinto enhle kakhulu yomKristu ukuthi ayenze njalo. Futhi manje nxa ufuna ukuqala ukufundela, qala ngoJohane 3:16, umlayo omkhulu. Qala khona ngalokho futhi lokho kuza kuletha esibuyeni. Futhi-ke fundela inqindi zokuwisela phansi ngoba uzadinga ukuba uzisebenzise. Wonke umuntu uyakwazi lokho. Kumele ufundele ukutshaya isitha sakho futhi izikhathi zonke uNkulunkulu usebenzisa ilizwi lakhe. Kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ilizwi lakhe ukunqoba isitha sakhe. Nxa uNkulunkulu wayengacabanga kumbe wayengabe enike abantu bakhe loba yini engcono ukunqoba ngakho isitha, wayengabe ekwenzile. Ngakho njengoba ngihlezi ngisitho, lapho uNkulunkulu esenza isinqumo yiso esihle ukwedlula ezikhona, akasoze aguqule izinqumo zakhe. Ngakho isinqumo sokuqala uNkulunkulu asipha abantu bakhe esivandeni sase-Edeni ukulwisa isitha kwakuyilizwi lakhe. Babevikelwe ngelizwi lakhe. Futhi manje isitha siyakufundela iqhinga lethu ngelizwi. Futhi manje uSathane wafundela lokho konke ngokupheleleyo sibili. Kwaze kwathi lapho esiza ku-Eva wayele leqhinga elihle ayengalisebenzisa phezu kwakhe. Futhi lokho kwakuyikucabangisisa ngelizwi. Manje ungafuni ukucabangisisa ngelizwi likaNkulunkulu, likholwe nje. Ungazami ukulichasisa, ungazami ukuliqondisisa. Manje awungeke uqondisise uNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu yilizwi futhi lenzelwe nje ukukholwa. Futhi lawo ngamandla ethu, yamukela nje ilizwi futhi loba ngubani uyakwazi ukuthi intanga emhlabathini olungileyo izaletha uhlobo lwayo. Futhi nje sithatha ilizwi. Futhi manje u-Eva waqala ukuma ukuba acabangisise lapho wamcaphunela ilizwi ukuthi uNkulunkulu wathi awufanelanga ukuthi udle lapho ngoba ngosuku lisidla kuso ngalolo suku siyafa. Futhi uSathane kazange aphikisane laye, wathi impela kunjalo. Kodwa wathi uyabona, udinga okunye ukukhanya okutsha, enye into eyahlukene kancinyane kulokho uNkulunkulu akukhulumileyo. Futhi nxa ungakwenza uzabuba njengo khaliphileyo kancinyane. Amehlo akho azavuleka. Kodwa wathi, "Aw, uNkulunkulu wathi sizakufa." Wathi, "Oh, sibili, bona, nanko usiza. Lokho nje okungako, sibili, kaliyikufa. Kodwa uNkulunkulu wathi izakufa. Futhi lokho kuyayiqeda indaba. Futhi lokho, lokho kwaqamula, lokho kudonselana okukhulu lapho. Futhi kwadonsela usendo lonke lwabantu ekufeni. Ngoba u-Eva walalela ukucabangisisa emelana lelizwi likaNkulunkulu. Manje kulihlazo ukuthi wakwenza, kodwa sokwedlula. Kodwa manje silokhu sivikele futhi leso sixhumaniso senziwa kuKristu Jesu. Siyakwazi lokho. UNkulunkulu wasinika isivikelo sethu esikhulu ngalula nje ukuthemba ilizwi lakhe. Liyazi futhi abaningi bathi lamuhla ukuthi akulanto enjengodeveli. Bakholwa ukuthi kalula nje ngumcabango. Bakholwa lokho. Futhi kulabantu abakholwa ukuthi umoya ongcwele umcabango omuhle, lokuthi udeveli umcabango omuhle. Kodwa nxa unandelela lapho iBhayibheli likhuluma ngomoya ongcwele, wathi lapho yena umoya ongcwele esebuyile, futhi yena yisabizwana somuntu. Bona ngakho yena ngumuntu, futhi udeveli ungumuntu, futhi amadimoni angabantu. Yebo, angamadimoni, futhi ayabuya ngezindlela eziningi. Kodwa bacabanga ukuthi ngumqondo wesidala. Indoda yayiphikisana lami lapha amaviki amalutshwana adlulileyo. Wathi, "Uyakwazi ukuthi wenzani? Ubeka nje ingqondo yalabo bantu ukuthi bacabange ulutho lapho ubatshela leyo nto. Kuyikuntshintsha komcabango nje. Ngahlangana laleyo nto efanayo e-India ngesinye isikhathi, lapho lawo madoda angcwele khonale, lapho esasilabo. Ngiyakholwa umbuthano omkhulu engake ngakhuluma kuwo, umbuthano owodwa omileyo, wokuba ngabantu abayingxenye yesigidi. Futhi ngakubamba ngokudalula ngomoya, futhi babebona umoya ongcwele ubiza abantu, futhi ubabiza phandle embuthanweni, futhi ukhulume izinto ezehlukeneyo, futhi ubamba imicabango yabo. URaja lamadoda angcwele bathi ubala ingqondo zabo. Ngakho imizuzu emilutshwana bose abahlanu kumbe abayisithupha sebedlule emzileni womkhuleko, futhi indoda eyisiphofu yeza ngalapho, futhi wayeyisiphofu ngokupheleleyo, futhi amehlo akhe ayemhlophe njengehembe yami. Futhi ngathi, "Manje nansi indoda eyisiphofu, loba ngubani uyabona ukuthi uyisiphofu?" Futhi ngathi, "Nga ngingamsiza ngiyenza njalo, kodwa indlela kuphela engingakwenza ngayo kungaba nesipho ukuthi mhlawumbe ngikhulume enye into ayenzileyo." Futhi lokho ikupha umcabango wokuthi nxa uNkulunkulu esazi lokho akwenzileyo, uyakwazi ngempela lokho azakwenza. Ngakho ngathi, "Manje ngimkhangele," ngathi, "Manje umkhonzi welanga, ube yisiphofu iminyaka engamachumi amabili." Futhi lapho umtoliki ekutsho wakuqondile, ngathi, "Uyindoda ethetheyo, yena umkakhe ungathi umncane, futhi ulamadodana amabili, omunye uphose abe yisikhombisa, omunye yisificamunwe munye." Lokho kwakuqondile sibili, ngabiza amabizo abo. Lokho kwakuyikho khona-ke phakathi kombuthano endaweni lapho abantu ababekhona, lapho kwangena lelo vinqo phakathi ngokwengqondo kungenye into ngohlelo lwengqondo, kubalwa kwengqondo zabo. Khona-ke ngacabanga, "Nkosi, nxa ungangisiza nje, ngifuna usizo lwakho, Nkosi. Laba bantu bazama ukubeka lokhu njengokubala imicabango, futhi akusikho, futhi uyakwazi, Nkosi. Kukanti ngibanika umbhalo lapho uJesu wathi wayengenzi lutho kuze kuthi uBaba amtshengise. futhile ngichibilika ukukhangela indoda njalo ngambona nje phezulu lapho embonweni elamehlo amahle njengengilawo ngacabanga manje sekuyisikhathi ngathi lindoda ingumkhonzi welanga manje futhi usebe isipofu futhi ngathi manje kukhona abapristi bakaMohammed futhi kukhona abapristi bamasikhs amajains lezinhlobo ezehlukeneyo zenkolo isibhuda manje lindoda ifuna ukwamukela ukubona kwayo manje ungatsho ukuthi wakhonza okudaliweyo endaweni yomdali ngiyakukholwa lokho lami kodwa lapha sihlezi lobu busuku ngathi futhi besi lamuhla bengilibaziswa ethempelini lamajains lapho izinkolo ezilitshumi lesikhombisa ezehlukeneyo zazikhona lapho ukuxoxisana lami futhi bonke ngamunye wabo bemelana loKristu bonke futhi ngathi manje futhi iningi lenu madoda laliphansi khonali manje nxa uKristu ephambukile kanje khonake lindoda ifuna ukuba ngeqondileyo futhi ngeqiniso uNkulunkulu wendalo owenza umhlaba uza kuba nguye kuphela ongenelisa ukumnika ukubona kwakhe lokho kuyazisiseka futhi ngathi manje nxa loba nguphi wenu linabantu inkolo yesiMohammed lapha yiyo ekhokhelayo nxa umpristi wesiMohammed engabuya lapha futhi amnike ukubona kwakhe khonake ngizalandela isiMohammed kumbe nxa umpristi wesibhuda engabuya amnike ukubona kwakhe kodwa makuthi uNkulunkulu owamenzayo uNkulunkulu womunye umuntu kwenye indawo ngoba kufanele kube khona singeke sibe lendalo singelamdali futhi kuzathatha umdali ukudala ukubona kulawa mehlo ube yisiphofu iminyaka engamachumi amabili ngokukhangela ilanga ecabanga ukuthi uzakuya ezilwini nxa ekwenza indoda yenza lokho ngokungazi ngathi kuyini elingakwenza lina abapristi besibhuda lingantshintsha nje indlela yakhe yokucabanga lalizakuthi uphambukile bakhonza okhokho babo abafileyo kuthi ngathi manje lalingacabanga ukuthi wayeyikho lalingathi uphambukile kodwa kuyini elalingakwenza lalingantshintsha indlela yakhe yokucabanga kuthi ngathi kuyini isiMohammed esasingakwenza na ukuntshintsha indlela yakhe yokucabanga ama-six ama-chains lokunjalo ukuntshintsha indlela zabo zokucabanga ngathi lento efanayo United States ama Methodist wonke afuna ukwenza wonke ama Baptist abe ngama Methodist futhi ama Pentecost afuna ukuthatha wonke ama Methodist futhi awenze ama Pentecost ikuntshintsha bomcabango kodwa lokho bayisikho esikhuluma ngakho sikhuluma ngoNkulunkulu umdali futhi ngathi iniso umdali engakhuluma futhi manje ngangingeke ngikhulume lokho nxa lowo mbono ungazange ube khona lapho ngitsho la kancane manje ngathi manje nxa lo kasimvumeleni abe nguNkulunkulu wozani limnike ukubona kwakhe futhi ngathi manje ngiyagolomba loba nguphi umpristi kumbe umroja kumbe umuntu ongcwele kumbe loba yini lokho okungaba yikho woza umnike ukubona kwakhe futhi ngizalandela inkolo yakho usuzuzile ophendukayo futhi lelo kwakulixuku labantu abathuleyo kakhulu engake ngalizwa bona akula muntu owakwenzayo futhi ngathi kuyini elikuthuleleyo kangaka na ngathi isizathu liyilokho kungenxa yokuthi angeke likwenze futhi lami angeke kodwa uNkulunkulu wasezulwini owavusa indodana yakhe uJesu Kristu thina esizinceku zakhe usanduku ngitshengisa umbono nje ukuthi indoda iza kwamukela ukubona kwayo bona ngathi manje nxa lokho kungesikho njalo khonake lingangixotsha phandle kwe-India kodwa nxa kunjalo lonke lina likoloda impilo yenu kuJesu Kristu ngizathanda ukulibuza bangaki lapha abazanikela impilo zenu kuKristu nxa lindoda eyisiphofu isamukele ukubona kwayo na. Ngiyabona abapristi benu akula muntu obuyayo phezulu lapha. Kungani bengabuyi? Ngabe litshelile ukuthi inkolo yabo inkulu kangako futhi inkalakatha. Kungani omunye umuntu engabuyi futhi akhulume olunye ulutho na? Akula muntu obuyayo. Ngathi ngakho lina bantu phandle le. Nxa libona lindoda eyisiphofu imilapha futhi kwenyuka udokotela ezohlola amehlo akhe wanyikinya ikhanda lakhe wathi uyisiphofu futhi ke ngathi ngeqiniso uyisiphofu kodwa ngathi nxa futhi nxa uNkulunkulu engamnika ukubona kwakhe bangaki abenu abaza kukhonza uJesu Kristu futhi nje ngokubona kwami ulwandle lwezandla ezinyama ngachibilika endodeni futhi ngathi Nkosi Jesu makwaziwe ukuthi wena uNkulunkulu indoda ngayibamba ngasentanyeni futhi lapho kwakuhlezi uMayor weBombay ehlezi lapho embamba ngasentanyeni ebona kuhle njengomuntu wonke ebona kuhle kuyini na kungamandla ngempela uNkulunkulu uNkulunkulu futhi uSathane uSathane nxa ungakholelwa kudeveli lapho ngisaqalisa ngangitshayelela kuwe nsuku zonke unganitsheli ukuthi akula develi ngoba ngazingcono ngenza okokulwa laye nsuku zonke ngakho ngiyakwazi ukuthi kulo develi futhi kumele ube ufundisiwe lapho uhlangana laye hathi ukufundiswa ngokwengqondo hathi ukufundiswa ngokwemfundo kodwa ufundiswe umoya ongcwele amandla kaNkulunkulu elizwini lakhe ukulenza ibonakaliswe yazi isitha sakho oh uyinto enjani elesihluku ngingathanda kanjani ukuma lapha manje futhi ngikubeke kulokho ngibuyele emuva eBhayibhelini futhi ngilitshengise indoda emuva le eyakhangelana ubuso ngobuso laye ukuthi kanjani ekubangisaneni lesitha bazivikela ngelizwi likaNkulunkulu uNoa waye lesehlakalo sakho futhi wayesazi ukuthi uNkulunkulu wamtshela ukuthi lalizakuna futhi ukubangisana kwaqalisa phakathi kwesayensi lelizwi likaNkulunkulu isayensi ithi akungeke kwenzakale uNkulunkulu wathi kuza kwenzakala ameni leyo nto efanayo ikhona lamuhla kuza kwenzakala kuyenzakala kulabo develi kodwa uJesu wabaxotshela phandle futhi wanika ibandla lakhe igunya lokwenza njalo kotshani odeveli ngebizo lami waxotsha odeveli abayisikhombisa emfazini omuhle ngolunye usuku futhi wathi lapho umoya ongcolileyo usuphumile phakathi komuntu uyahamba endaweni ezomileyo khona usuphenduka eletha abanye odeveli abayisikhombisa kanye laye manje lokho kuyatshengisa ukuthi nxa umuntu wahlanzwa kubodeveli kwakulenye into eyayikuye eyaphumayo udeveli wayesephumile manje lapho udeveli ephuma ukuthi uNkulunkulu kunika uNkulunkulu ithuba lokungena ngakho ke uthi lapho ephuma phandle vumela umoya ongcwele angene phakathi ungakuchiyi nje lapho nga ungaphenduka izono zakho nje futhi uqhubeke konake uyakuba mubi ukwedlula owawuyikho kodwa thatha leyo ndawo lapho uSathane ohake waphila khona uthi wahlala igcwalise ngomoya ongcwele kaNkulunkulu futhi-ke ozakuba lamandla elizwi likaNkulunkulu phakathi kwakho ebonakaliswe futhi uxotshe odeveli ukubangisana sekuqalisile ukukhanya kwantambama kuyakhanya umoya ongcwele kaNkulunkulu ukhona futhi manje sekungaba imizuzu emithathu kuze kube isikhathi leso impembe eziza kukhaliswa khona futhi kuza kuba phakathi ngobusuku futhi-ke lapho sisuka kulesi isakhiwo ukuya endaweni zethu ezichiyeneyo lasemakhaya ethu futhi lokuhlangana phandle lokuhlangana lomhlaba masingahambi njengalokho esakwenzayo ezikhathini zakuqala. Kasihambeni emandleni okuvuka kwakhe. Asihambeni ebizweni likaJesu Kristu lebhanela liphakanyiselwe phezulu futhi ngokholo elizwini lakhe ukubamba inkemba esikancazombili lesihlangu futhi lezikhali ezigcweleyo zikaNkulunkulu ukuhlangana lesitha ngoba uyaqina lokuba lamandla amaningi nsuku zonke lapho lapho isitha sisiza njengesikhukhula umoya kaNkulunkulu uyaphakamisa isilinganiso esimelana layo nxa sesize ekupheleni kwalezi zinto lezo esifuthi imfihlakalo zikaNkulunkulu seziphelelisiwe kanye lathi sidinga amandla amaningi amandla okuhlithwa ukuhlangana le amandla amakhulu lawo azahlitha ibandla futhi alihambise enkazimulweni. Mele sibe lawo. Ngasihlanganeni lo 63 ngokugolomba njengokuthi sizinceku zikaNkulunkulu ophilayo futhi njengoShadraki, Meshaki, lo-Abhedinego bakudala ngasiyikukhothamela odeveli balumhlaba lokubuyisela emuva linto esikhulume ngayo kodwa kasiyeni phambili. Ngempi ngizwa lobu busuku lapho silalele ukuzwa lezo mpembe into enjengaleyo uDavida ayenzayo lobo busuku obesabisayo obuchisayo lapho elala phandle lapho phansi kwezihlahla zomabhulosi futhi isitha sasivuka ihola bani elaliyilo uDavida isikhathi bani uye elele lapho kazange akwazi ukuthi ahambe njani kazange akwazi ukuthi ahambe ngani ngoba wayekwazi ukuthi wayedlulwa ngobunengi kodwa khonapho wezwa umsindo womoya sedlula aphezu kwezihlahla kwazi uNkulunkulu wahamba phambi kwakhe futhi waya empini. Ngizwa into enjengaleyo lobu busuku ngemva kombiko wobusuku obedlileyo ngilele eholeni elimnyama engake ngakhangelana lalo empilweni yami. Ngizwa njengo-Isaya ethempelini emva wokubona lezo ngilosi. Ngingumuntu olendebe ezingcolileyo futhi ngihlala phakathi kwabantu abalendebe ezingcolileyo kodwa lalelani ngikumele ngihlangane lakho ngenye indlela futhi okwento kuphela ngilindele ukuzwa lokho kuvunguza phakathi kwezihlahla zikamabhulosi ukuyahlangana lesitha loba ngaphi esikhona. Unkulunkulu isize ukukwenza futhi manje ngicabanga ukuthi umzuzu owodwa kuze kube lihola lethumi lambili nta futhi u-62 lokwedluleyo kwakhe konke kasikuyekele kwedlule. Asisukumeni ngenyawo zethu manje munye lamunye wethu ukuba ngisana kuyaqhubeka munye ngamunye wenu. UPawuli wathi ngikholwa lezo zinto ezedluleyo amaphutha ethu onke omnyaka odluleyo iphikelela ukufika ekuqineni kokubizwa kwaphezulu. Wonke amaphutha ami engawenzayo kuyo yonke leminyaka lingithethelele ngawo uNkulunkulu ngithethelele bandla lingithethelele futhi inkonzo leyo engehluleka ngayo izwa uNkulunkulu ngithethelela ngayo bandla lingithethelele amaphutha ami futhi ngizaphikelela ukufika ekugcineni ngobizo lwaphezulu kuKristu Jesu. Loba kuyini ikusasa ekubambileyo angikwazi kodwa ngiyazi lo obambe u-1963. Ngasiphakamiseni izandla zethu ngoNkulunkulu manje futhi ngasikhulekeni ngendlela yethu lapho sisenza ukuvuma kwethu futhi sicele uNkulunkulu ukuthi asisize phakathi walumnyaka ozayo. Baba osezulwini lapho sisima lapha lapho imicabango eminingi isifa enhliziyweni zethu futhi langamaphutha omnyaka odlileyo futhi lapho sisondela ekufeni kuka-62 nokuzalwa kuka-63 oh Nkulunkulu masibe linyathelo elilodwa phezu kweleli size sibone uJesu lohlelo lwakhe makuthi wonke umuntu lapha Nkosi emkhulekweni lapho umnyaka omdala usifa futhi ukuzalwa kutsha komnyaka omutsha uyangena phakathi bakuthi isono somuntu omdala lokungakholwa kufe enhliziyweni zethu futhi ukuzalwa okutsha kungene ngo-1963 njengomoya olamandla ovumuzayo ongagcwalisa imizimba yethu futhi usenze izidalwa ezintsha kuKristu senze sibe zinceku ezifaneleyo thethelela okwedluleyo kwethu busisa ikusasa yethu sihole oh Nkosi Nkulunkulu ngesandla sakho esilamandla Jehova busisa laba abachumayeli lapha busisa lonke ibandla zonke izethekeli ngoba lathi wena Nkosi izinceku zakho futhi yazinikela kuwe ngokupheleleyo okuka-1963 ukuze amandla omoya wakho angaba lokubusa okuningi empilweni yethu lasemzimbeni wethu sisize Nkulunkulu sithethelele futhi usisize siyakhuleka phakamisa amadoda amakhulu phakamisa amaqhawe amakhulu okholo vula lumnyaka Nkosi eyomana efihliweyo lelo dwala aphansi kwedwala ukuze sibone uhlelo lukaNkulunkulu beka isihloko samaphiramidi empilo yethu Nkosi beka ilitshe lesihloko uKristu Jesu phezu komunye lamunye wethu makuthi ezakhe ezinkulu ezinhle ezincwele izibusiso zibe phezu kwethu sonke makuthi umlilo kamoya ongcwele ubuye phezu kwethu makuthi amandla okuvuka abonakaliso Nkulunkulu sikubonga kanjani lobu busuku singabakho siyazinikela ngokupheleleyo kuwe Nkosi lapho ngisiya phetsheya ngingazi ukuthi ngaphi kumbe njani kumbe lokho engizakwenza ngiyakuthemba wena Nkulunkulu Somandla ukuthi uzangihola inceku yakho engelasizo ukuze isetshenziswe ekuhlonipheni lenkazimulo kaSomandla siphe khona baba yamukela imikhuleko yethu busisa imizamo yethu ilisa abagulayo labahluphekayo bonke okukamoya lokwenyama futhi senze inceku zakho siludaka ungumbumbi sibumbe munye ngamunye ngendlela yakho uqobo ukuze sihlanganiswe ndawonye noKristu Jesu njengelunga lomzimba wakhe ngoba siyakucela ebizweni likaJesu langenxa yakhe langenxa yevangeli amen futhi amen
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that
Many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together, and I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast, and move not, thus saith the Lord.
Ngiyakubonga baba nkulunkulu siyakubonga wena ngenxa yalesi isikhuthazo salumnyaka omutsha osithumela phansi lamathemba futhi le nduduzo yokuba kwazi ukuthi ngokudlulisela ngokukhulunywa kwalawa mazwi kulawa madoda hhayi ngakwazi ukuthi umbiko uliqiniso futhi uyasicela ukuthi sime ngawo sizakwenza konke lokho esikwaziyo ukukwenza nkosi ukuma ngakuwe lelizwi lakho samukele ebizweni lakhe lo owasifundisayo sonke ukuthi kufanele sikhuleke njengalokhu baba wethu osezulwini kalihlonitshwe ibizo lakho umbuso wakho kawuze intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini siphe lamuhla ukudla kwethu kwansuku zonke futhi usithethelele amacala ethu njengoba sibathethelela labo abasonayo futhi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule ebubini ngoba umbuso ngowakho lamandla lenkazimulo kuze kube nini amen inkosi elibusise futhi iligcine kodwa labo manje abafanele ukuya emakhaya abo manje sekuyimizuzu emihlanu edluleyo sekuyimizuzu emihlanu ku-63 manje makuthi uNkulunkulu alibusise futhi lina elifuna ukumelela isidlo yemukelwa nje ukusala sizathokoza ukuba lani kayisiso sidlo esivaliweyo singesomkholwa wonke osebudlelwaneni loKristu liyemukelwa ukusala futhi lithathe isidlo kanye lathi futhi isizathu sisenza lokhu ingenxa yokuthi leyi yinto yokuqala iqalisa uhambo futhi uIsrayeli bengakaqali uhambo lwabo babulala iwundlu futhi badla imibhida ebabayo futhi basebeqala uhambo lwabo futhi ngacabanga lokhu uyahambelana kanjani lobu busuku iwundlu selabulawa selalungiselelwa idili futhi sokuphakathi kobusuku yikho lapho abasidla khona yazi phakathi kobusuku ngakho-ke kasi lina elifuna ukusala lathi futhi lilungiselele uhambo oluzayo lolo oluphambili sizathokoza ukuba lani uNkulunkulu alibusise futhi lina elifanele lihambe manje ingahamba emakhaya enu futhi uNkulunkulu abe lani ngize ngihlangane lani njalo amen. Abanye benu lingabe lihlezi phansi futhi ke sizaqalisa isidlo udade wethu uza kulungile nomzana. Kasihlabeleni njalo lapho simelele yazi kulabo abaphuma phandle singathula futhi ke le yinto elesizotha sibili sizakubala enye into embhalweni lapha nje ngesikhatshana leyo enhle kakhulu 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 futhi manje kasihlabeleni njalo Ngasikhawulaneni izandla nje lomunye nxa kukhona enye into embi empilweni yakho engalunganga lowo muntu ulapha lo omenzile okubi hamba kubo manje futhi ulungisise uchaya ipiano engabuya kupiano ngiyacela Niyanikela konke lokhu ezandleni zakho mfowethu never uNkulunkulu akubusise mfowethu
He careth for you He careth for you through sunshine or shadow He careth for you
Sasihlabeleni njalo Lokho kuhle ngasihlabeleni njalo lapho besathula valani nje amehlo enu Baba osezulwini siyathokoza sibili ukuthi sifumane lokho kuleqiniso emaholeni ethu amnyama kumbe ngokubalela kwelanga ngasichiyi kumbe ukusifulathela siyathaba kakhulu ngakho lokho esilakho amathemba ethu angakhiwanga phezu kolutho ngaphandle kwegazi likaJesu lokulunga siyathemba Nkosi hathi edumweni Lwalo umhlaba siyathemba singeke sizame ukuthemba ohlakeni olumnandi kodwa siyeyamela ngokupheleleyo ebizweni likaJesu sikubonga kanjani baba manje sesizahlanganyela nje olunyelwe zenzo zemvelo ezindutshwana owasichiyela zona olunyelwazo Wakulubhaphathizo olunye lwaluyisidlo futhi olunye lwalikugezana inyawo oh nkulunkulu siyangena nje ngokuphelela sisazi ukuthi leli wundlu leyondlu lephasika uhambo olukhulu lwenkangala lwaluhlezi phambili nje wabantwana igazi kufanele libekwe kuqala emgubazini womnyango Apambi kokuba iwundlu lephasika lithathwa uNkulunkulu hlola inhliziyo zethu manje igazi lingabe likhona lapho na Nkosi nxa lingekho ngiyakhuleka ukuthi uzalibeka nje manje ususela khatshana izono zethu futhi uzimboza futhi zizakwehlukaniswa kithi Nkosi izono zalumhlaba ukuze sibe ngcwele futhi sikhangeleke kuhle kubaba wethu manje lapho sisiza ukuthatha umzimba futhi legazi elichithiweyo lewundlu lethu indodana kaNkulunkulu umsindisi wethu hlola inhliziyo zethu lapho sibala baba futhi ke usenze sibe ngabakho uqobo ngoba sikucela ebizweni lewundlu uJesu Kristu. Amen.
In the book of
Ebukwini la base Korinte isahluko 11 nifisa ukubala indima ezilutshwana siqala ngendima 23 ngiyabala lokhu uPauli ekhuluma ebandleni labase Korinte ngoba mina ngakwemukela enkosini lokho lami engalinika khona ukuthi inkosi uJesu ngobusuku obufanayo eyanikelwa ngabo yathatha isinkwa futhi lapho isinikeze ukubonga yasihlephuna futhi yathi thathani futhi lidle lokhu kungumzimba wami ohletshunelwa lina lokhu kwenzeni ukungikhumbula ngokunjalo futhi wathatha inkezo futhi esedlile wathatha inkezo kodwa lapho esedlile lingixolele mangiyibale njalo ngokunjalo futhi wathatha inkezo futhi lapho esedlile esithi inkezo le isivumelwano esitsha egazini lami lokhu kwenzeni ukukhumbula loba nini linatha le ukungikhumbula ngoba loba nini nxa lisidla lesisinkwa linatha linkezo lichumayela khona ukufa kwenkosi ize ifike ngakho loba ngubani odla lesisinkwa futhi anathe linkezo yenkosi ngokungafanele uzakuba lecala lomzimba legazi lenkosi ngakho umuntu makazihlole futhi adle okwesinkwa futhi anathe okwenkezo ngoba lo odlayo anathe ngokungafanele uzidlela lokuzinathela isigwebo engawehlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokhu banengi kini abagulayo lababuthakathaka linengi lilele ngoba uba besizahlulelela thina besingayikwahlulelwa kodwa nxa sisahlulelwa sikhuzwa inkosi ukuze singalahlwa kanye lomhlaba ngakho bazalwane bami lapho likuthana ndawonye ukuthi lidle kalibomelelana futhi uba omunye elambile kabokudla ekhaya ukuze lingabuthaneli ndawonye ukugwetshwa futhi okuseleyo ke zakulungisa mhla ngifikayo lapho ngicabanga ngalokhu isikhathi esilesizotha sibili kubhaliwe njalo ukuthi lapho lesi sidlo sinikwa kuqala lokugezana inyawo esifanele sikweqe lobu busuku ngoba ngasila amanzi amanzi avaliwe wonke futhi ngasizange ngitsho sibe lokusebenzisa ezambuzini lobu busuku ngoba benza nje okokubambanisa ndawonye ngakho konke ababengakwenza ukuze sibe lalinkonzo lobu busuku kodwa sizakwenza njengalokho abakwenzayo wathi ngiyakholwa uLuka wakukhuluma ukuthi bahlabela isihlabelelo futhi baphuma kodwa ngiyakwazi ukuthi lokhu kumelani na ngiyakwazi ekuqaleni lapho lolu hlelo lusenziwa kuqala ko-Israyeli phansi eGibhithe babesendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso futhi yikho esikuzwayo lobu busuku ukuthi sisendleleni yokuya elizweni lesithembiso futhi uhambo luhlezi phambi kwethu futhi babeluphawu ukuthi lapho ingilosi yokufa idlula ukuthi kumele kube legazi eminyango kungenjalo indodana endala kumbe umntwana omdala wayesifa ngekhaya umcabango kwakuyikuthi umutsho oqotho kwakuyikuthi ukubeka igazi kuqala ngikunandlelele yini ukuthi uPauli wakubeka njani lapha na nxa loba ngubani odlayo ngokungafanelanga udlalo ukuzinathela ukulahlwa engawehlukanisi umzimba wenkosi okutsho into efanayo ukuthi ukufa ukufa kukamoya ukuhlezi phezu komuntu ozahlanganyela isidlo senkosi ngokungafanelanga lokho kungaba ukuba phandle unatha lokuqhubeka phambili lokuphila njengomhlaba futhi ubuye etafuleni yenkosi akufanelanga senze lokho manje asihlanzeni inhliziyo zethu futhi sihlanze izandla zethu kusukela lengqondo zethu kusukela ekucabangeni okubi ukuze sibuye etafuleni yenkosi ngokuhlonipha lobungcwele njengoba sisazi ukuthi sizixhumanisa lomhlatshelo wethu uKristu Jesu lo oyinsindiso yethu kuphela futhi manje lobu busuku indlela esenza ngayo lokhu ukuthi omunye wabadala ame lapha umfowethu Zabel futhi ngiyacabanga umfowethu Zabel lobu busuku nxa ungabizela kupulatifomu kuqala ngakho laba bantu bengenelisa ukusuka kupulatifomu futhi benze umzila wakho wokuqala lapha nxa lingakwenza manje umfowethu Zabel uza kuliqondisa imizuzu emilutshwane masinya nje lapho sisenza isibusiso phezu kwesidlo lesi sinkwa sekosha senziwa ngamaKristu isinkwa esingelamvubelo futhi nxa lingasinanzelela lapho usibeka emlonyeni wakho sibuhlikihliki ukuba sibabe sitshwabheni sihlephukile sikutshanisiwe lokho kutsho ohletshuliweyo umzimba oqunyaqunyiweyo wenkosi yethu uJesu lapho ngingacabanga ngakho inhliziyo yami ikhangeleka iyakhutha ukutshaya lapho ngicabanga ukuthi waqutshaniswa futhi wacotshozwa futhi watshaywa indodana kaNkulunkulu engelacala uyazi kungani wenza lokho ngoba ngangilecala uthi waba yini isoni ukuze mina umhlatshelo wakhe ngibe ngofanana laye indodana kaNkulunkulu umhlatshelo bani asikhothamiseni amakhanda ethu uNkulunkulu ongcwele ngcwele lapho ngibambe kulumgano omncinyane wensimbi lobu busuku lesi sinkwa lesimela ohletshulweyo oqutshanisiweyo ochotshoziweyo otshayiweyo umzimba wenkosi yethu lapho lowo mprofethi wamemeza walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu wachotshozwa ngenxa yobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe futhi ngemvivinya zakhe sasiliswa sikukhumbula kanjani lokho Nkosi lapho ngizibophela kulowo mhlatshelo lobu busuku lalumbuthano ngokufanayo Nkosi emhlatshelweni masikhumbule inkosi yethu ukufa kwakhe lokutshaywa kwakhe lakho konke lokho angena kikho ngenxa yethu lapho sithatha lesi sinkwa emilonyeni yethu Nkulunkulu singabantu abangafanelanga kasifaneli into engcwele ekanje ngakho makuthi ubungcwele bakho Nkosi ubukhona bakho legazi lakho uhlanze inhliziyo zethu futhi lapho sikwamukela makuthi sijonge engqondweni zethu umkhonza njalo njalo imini lobusuku zonke izinsuku zempilo yethu manje hlambulula lesi sinkwa okomsebenzi waso esiwumiselweyo siyacela ebizweni likaJesu amen futhi ngiyabamba lokhu ezandleni zami njengamathumi amathathu phose iminyaka engamathumi amathathu lantathu enkonzo engikhonze inkosi yami futhi ngilenhloni ngami kodwa ngiyacabanga kuyini engangingakwenza nxa ngangilamathonsi amabili egazi lakhe uqobo esandleni sami lobu busuku kuyini engangizakwenza ngalo na kodwa liyazi ngibele ezandleni zami lobubusuku ebusweni bakhe okukhulu ngokuthengwe ngegazi lakhe ibandla lakhe ngakho lapho ngibamba lokhu futhi lo mhluzi walawa magilebisi ngiyacabanga ngalokho wathi angisoze nginathe futhi isithelo sevini ngize ngisinathelani kutsha embusweni kababa wami khona-ke nanzelela ukuthi emva kokuba impi yesono isiphelile into yokuqala esiyenzayo lapho sifika kwelinye icele ukuthatha isidlo ukudla kwenkosi futhi kasikhothamiseni amakhanda ethu manje lapho sibusisa liwayini baba wethu osezulwini lapho ngicabanga lapho ngibamba liwayini lapha emela igazi likaJesu ukuthi kanjani ngegazi eligelezayo izono zami zihambile zibekwe olwandle lokukhohlwa futhi azisayi kukhunjulwa njalo futhi ngaleli gazi umfana owayesifa ngolunye usuku wayelele khonale esibhedlela futhi wangisindisa oh Nkulunkulu ngiyakubonga kanjani Nkosi futhi-ke ipha imvumo ngomoya ongcwele okukhokhelela abantu eCalvary futhi ngibatshengise indlela ekhaya ngiyakubonga Baba futhi manje ngcwelisa liwayini ngokomsebenzi wayo omiselweyo futhi makuthi wonke umuntu ohlanganyela laleli isakramente lobu busuku amukele amandla kamoya lawenyama okuhambo oluphambili ngoba sikucela ebizweni likaJesu amen. Ukuma lapha futhi ubukele izimuli zingena futhi yiyo indlela okuza kuba yiyo ngolunye lwalezinsuku imuli ngemuli isibanga ngesibanga iqembu ngeqembu munye ngamunye lapho sihlangana laye kuyakuba isikhathi esinjani lapho yonke impilo yomuntu eyayisemhlabeni leyo eyakholwa kuye futhi eyamethemba iza kuhlangana khonale ngalolo suku akuyikumangalisa na kumele seqe ukugeza inyawo lobu busuku ngenxa yamanzi kasila okokusebenzisa okwaneleyo khona manje futhi kuzalungiswa masinyane siyethemba baqhuba kahle lokusebenza ngokuphangisa ethabhanekele elitsha ngezinye indlela ngicabanga ukuthi lokhu kufanele kakhulu ukuba lesidlo ekuqaleni komnyaka njengalokhu lesi sikhathi sosuku manje lina elivela phandle kwedolobho lichayele linanzelela sibili kusasa lapho lisiya ngekhaya makuthi uNkulunkulu abe lani futhi lina lapha abaleli khaya eliseduze uNkulunkulu abe lani futhi alisize futhi manje iNkosi ithanda futhi kufanele ngisuke okomhlangano olandelayo ozayo eArizona futhi-ke nxa uNkulunkulu ethanda ngizaphenduka ngibe lani njalo okwempawu eziyisikhombisa futhi njengoba ngathembisa nje ngeqiniso ngidinga imikhuleko yenu ngiyalifuna kabi sibili ngakho lingakhohlwa ukungikhulekela futhi makuthi yonke into ilihambele kahle futhi ngeqiniso ngiyathakazelela ukubuya kwenu lokuthi lilalele kanjani kulokho engikukhulumileyo evangelini ngiyakholwa ukuthi senza inguquko manje futhi ngiyakwenza ngiyalibonga ngothando lwenu futhi abaningi benu lichayela amamayila lamamayila ukuza ukuzokuzwa umuntu kazana onjengami ngizama ukuletha ilizwi likaNkuluNkulu. Ngileqiniso kwakuyinto edlula lokho elize ukuyilalela ngaphandle kwami, ngoba angila lutho engingaluletha, kangifundanga, angila sithunzi, akula lutho mayelana ngami. Khona-ke lapho ngibona abantu bechayela okwamakhulu lamakhulu amamayila futhi bame lokulinda lapha ngehola lesibili nta ekuseni, wakungesikho okolutho engangilalo nguKristu. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngiyamthanda futhi ngiyamthanda lami, futhi ndawonye siyamthanda, futhi ngoba siyamthanda akusoze kudingakale ukuthi sehlukane. Singehlukana okwesikhatshana lapha lapho isikhathi siqhubeka, kodwa siza kuba ndawonye njalo. Bekuyikulangazelela kwami ukuzama nje ukukhokhelela abantu kuleyo ndawo, futhi manje ngiqalisa umnyaka omutsha. Ngifuna ukuthi hatshi umnyaka omutsha omuhle kini, ngifuna ukuthi lokhu kini uNkulunkulu alibusise. Futhi nga ekwenza lokhu yikho kuphela ozabe ukudinga umnyaka ozayo, futhi ngiyathemba ukuthi uzakwenza. Futhi ngomusa wakhe sizazama lokhu lomnyaka ozayo, uzangigcina akugcine ngomusa wakhe. Ngithemba ngumalusi ongcono umnyaka olandelayo ukwedlula lokho ebengiyikho lomnyaka. Ngithemba ukuba yinceku engcono kuKristu. Ngizazama kanzima ukuzama ukuphila duzane ukuqiniseka kakhulu ukuletha umbiko njengalokho enginika. Ngizawuletha kini ngakho konke engikwenelisayo, ngingagodli lutho lolo angathanda ukuthi ngilinike. Ngizakwenza konke engikwaziyo ukukwenza, futhi ngiyazi lizwa ngendlela efanayo, lizwa njengokuthi sonke sifuna ukusebenza ndawonye manje, ngoba ukukhanya kwantambama sokufiphala impela, futhi ilanga sekukude litshona, umhlaba uyaphola. Iyakwazi lokho ngikhuluma ngokomoya, ibandla liyaphola futhi lemvuselelo isiphelile. Kasikwazi ukuthi kuyini okulandelayo, kodwa sizathemba uNkulunkulu ngalokho loba kuyini. Futhi manje lapho thina ngezinye izikhathi ngifuna likhumbule ukuthi ithabhanekeli lapha ilomunye wabalusi abahle sibili abakhona emhlabeni, umfowethu omanevayo, indoda elobuNkulunkulu, indoda enhle. Futhi lapho ngingekho, umfowethu Nevile uphethe ngokugcweleyo njengalokhu engingaba yikho lapha. Abaphathi amadikoni lokunjalo kufanele bahlale ezikhundleni zabo njengalokhu bekwenza nje, futhi lesi isigodlo sethu lapha yikho esikhona khona lapha. UBilly Paul kayi kuba lami phandle le kuphela nje okumhlangano uza kuphenduka lapha. Ibhizimusi lakho konke kuyasetshenzwa khona lapha nje ngokufanayo. Ukuphuma nje phandle lapho lokho akutsho ukuthi ngiyalichiya, ngiyahamba nje, ngiyazwisisa umbono nje, kangikwazi lokho okuchoyo. Ngiyathemba futhi ngiyakholwa ukuthi kuza kuba ikungcono bebandla lonke, futhi ngiyazi kuza kuba ngcono kithi sonke nxa singalandela ukukhokhela kwenkosi. Yikho kuphela esikwaziyo ukuthi kwenziwe njani. Akulula kimi, ngiyakhumbula kanye ngaphambili ngenza oko kusuka ebandleni lapha. Abanye bakudala bayakukhumbula lokho ukuthi ngangingeke ngikwenze kanjani. Ngiyathanda abantu, lapho ngisasengumfana omncinyane ngangingathandwa, akula muntu owayenginakekela lapho ngisasengumntwana. Futhi mina lapho ngifumana ukuthi omunye umuntu wayengithanda, ngacabanga ngifuna ukubafela. Futhi manje ngoba omunye umuntu uyakuthanda, omunye umuntu uyakunakekela, ngangikhwela ngesinye isikhathi ePaulini, futhi iwuka yami yatshelela ePaulini elidala lomsedari futhi ifindo laliphezulu futhi ngakuchaya ngesihlabiso sami futhi ngachibilika ngawaphose amafidi alichumi lanhlanu futhi ngabanjwa ngengalo yami ikhosikazi lahlaba mkhosi futhi wangathi uyazimbambatha njengalokho ngangihlala ngilithanda lelo khosikazi lalinakekela wayengomunye umuntu owayenakekela futhi ngangihlala ngicabanga loba ngubani owayenginakekela ngiyabathanda futhi lapha ngesinye isikhathi esedluleyo ngangiphansi edolobheni ngangicabanga ngezinsuku ezazivame ukuba khona lalokho uNkulunkulu angenzele khona futhi ngiyakuthakazelela ngempela futhi ngiyalibonga ngothando lwenu lobudlelwano futhi angisoze ngizame ukulikhokhela ngokungayisipho kuzahlala kuyindlela eqondileyo ngobungcono bolwazi lwami futhi lingifakazele angikaze ngikhulume loba yini mayelana ngami kuhlezi kunguJesu Kristu bona ngazama ukuhlala nje eduzane lelizwi lakhe ngokwazi kwami ukuhlala ukulikhokhela lokuliholela kulindawo futhi ngiyalinikela manje ezandleni zikamfowethu uNeville kuqala ezandleni zikaNkulunkulu futhi ke esandleni sokunakekela sikamfowethu uNeville ukwalusa ibandla futhi lokukhangela ilifa ngize ngibe lalo umhlangano futhi ngiphenduke kini njalo ngithemba ngaleso sikhathi ngingalilethela isambulo esikhulu esivela kuNkulunkulu esizathokozisa inhliziyo yonke futhi sikhazimulise ibandla likaNkulunkulu sivame ukuthatha isidlo kangisafuni ukukhuluma okuningi ndiyazi ukuthi ngizwa njani futhi ngicabanga ingoma okumele siyihlabele khona manje ukholo lwami ukhangela phezulu kuwe wena undlule Calvary futhi lapho sisukuma futhi sihlabele ngasiqhawulaneni izandla munye lamunye futhi sithi uNkulunkulu akubusise. Akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise dadewethu, uNkulunkulu akubusise dadewethu, uNkulunkulu akubusise mfowethu. Manje asiphakamiseni izandla zethu kuye. Size sihlangane kasihlabeleni size sihlangane njalo wonke umuntu manje joina asikhothamiseni amakhanda ethu manje. Mfowethu Neville, ngani ungeke usikhuphe ngomkhuleko na? UNkulunkulu akubusise.